sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 16 kuNhlangula 2022 nguntunga milinkomo endabeni zethu lamhlanje amapolisa asethule imininingwane ehlasimulisa umzimba eveza ukuthi ilunga le Triple C unkosazana Mo Blessing Ali wabulawa njani nguPhayasi Jamba yena obotshwe namuhla. Abameli be Triple C edalele ePhalamende ababalisa umnumzana Job Sikhala lo Godfrey Sithole bamiswe emthethwandaba namuhla besetheswa icala lokuphehla uDlakela. Umkhokheli wenhlanganiso yababalisi iyathuzi umnumzana Obedi Masaraure laye umiswe emthethwandaba esetheswa icala lokubulala. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa namuhla ethule imininingwane ehlasimulisa umzimba eveza ukuthi ilunga le Triple C unkosazana Mo Blessing Ali wabulawa njani ngumnumzana Phayasi Jamba yena obotshwe namuhla. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi uJamba wabulala uMo Blessing ngosuku amthumba ngalo mhla ka 24 ngenyanga edluleyo. Uthi ngemva kokumthumba lokumdonsela ehlathini eChibanguza Shopping Center eChitungwiza uJamba wambulala wasefihla isidumbu sakhe. Suka lapho uJamba waya ngakibo wayathatha inqamu ayisebenzisa ukuqumaquma isidumbu wasethwala izitho ngesaka esiyasijikela emthonjeni wangakibo enyathime. Amapolisa athi asaphenya ukuthi uJamba wenza lesi sika eyedwa na kumbe ukhona owamphathisayo. Kodwa aqina ngokuthi udaba lolu alulani lokwenza lezombusaswe. Kolunye njalo udaba ibandla le Triple C lithi kulomsekeli walo wesibili umnumzana Edison Chinembiri obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF ezengeza ngolwesibili kulandela ukuchithwa kwesililo sika Mo Blessing ngabe bandla elibusayo enyathime. Isikhulumeli seTriple C unkosazana Fazai Mahere uthi amapolisa kumele aphenye loludaba ngokuphangisa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi yena uthe ubengenelisi ukukhuluma le Studio 7 ngoba ubephathekile. Kusenjalo abacubungula ezombusazwe bathi isimo sodlakela lesi kumele silungisiswe ngoba silakho ukuphazamisa ukhetho lomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ukubosha kukaJamba kuza ngemva kokuba abebandla eliphikisayo bebange umkhosi wesabekayo besithi amapholisa kawafuni ukumbopha. Imuli ka-Ali ibeyifunge yemba phansi ukuba kasoze abekwa andubana uJamba ebotshwe. Embikweni owethule isikhulumeni sezeTRP umnumzana Ponyathi uthe bazaqhubeka becubungulusisa ngalolu daba. Umzimba ka-Ali watholakala emgodini oseduzele emzini kaJamba ngomgqibelo ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabasekeli bezanu PF. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi isimo esiselizweni sodlakela kumele silungisiswe ngoba silakho ukuphazamisa ukhetho lomnyaka ozayo. Omunye wabale nkuthazo yinye ngumnumzana Barnabas Mdlunga oyingcishi ecunezo umbusazwe. Umsekelo esikhulumeni se-CCC umnumzana Felix Mafa yena wethetha iZANU-PF umlando wokubangela udlakela oluselizweni.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi iZANU-PF yabulala uMo Blessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa i-boyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi i-boyfriend yakhe njalo amapholisa senqaba ukuthi vele kasomuntu wezani? Bahamba ni kwe-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezani.
Kodwa isikhulumeni seZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-Ali.
Torive nawo anoreva nhema vachitaura kuti Mo Blessing Ali vakaura kana vanhu vakauraya vangani vanhu vakaurayana munyaya dzerudo muno munyika yeZimbabwe. Vangani vanhu vari kuurayana pasi rese rineri munyaya dzerudo. Tiri kuudzwa kuti muzvare Mo Blessing Ali vanga vaine rudo kana kuti pane rudo rwanga huripo nenyanya iri kutsvakwai. Ko kana pachitsvakwa mhosva munozotsvaka mhosva muchiipa mazitema pato zvichirevei.
Wakwazi kwenyu akuncedi kuqamba amanga ukuti wabulawa ngendaba zombusazwe abantu vayabulalana vethandana akulani lezombusazwe lokho. Ukutsho Mgwadi usenjalo ummeli we-CCC edayela ephalamende umnumzana Job Sikhala umise emthethwandaba namhlanje ngemva kokuba amapholisa egobholoze idolobho leHarare bekungathi mapholisa ndawo yonke befuna ukuvimba uZulu ukuya emthethwandaba. USikhala wethesa icala lokutshotshozela ukuxokozela lodlakala olwenzakala esitungwiza ngemva kokubhubha kuka-Ali lapho abasekeli be-CCC balwisana labeZANU-PF. Ngesikhathi siya emoyeni udaba lwakhe belulokhe lusedale. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kolunye njalo udaba obelusemthethwandaba namuhla, umholi wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS oyisiphathamandla njalo senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Obed Masaraure umiswe phambi kukamantshi eHarare esetheswa icala lokubulala ilunga le-ATUS ngo-2016. Lolu daba lwake lwathethwa njalo uMasaraure wafunyanwa emsulwa. Amagqwetha akhe athi uzaphindela enkantolo kusasa lapho umantshi azakwethula khona isinqumo kusicelo sawo sokuthi uMasaraure akhululwe. Abe Crisis in Zimbabwe Coalition labe ATUS bathi uMasaraure uyahlukuluzwa njengohulumende ngoba elwela amalungelo ezisebenzi njalo eququzela umbuso okhululekileyo. Abasakhulayo beZimbabwe namuhla bamanyanela abanye babo emazweni omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Day of the African Child bekhala ngendubo ababhekane lazo kodwa bebeka ithemba labo kukhetho luka-2023. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inhlelo zokubuthana abantu benanza usuku lwe-Day of the African Child zihlelwe ukwenziwa ngempelansonto. Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezehlukeneyo ezigoqela ukuswela imisebenzi, imali, ukuqansa kwembadalo yemfundo lokusilela kwakho konke okungenza babe lempilo engcono. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Moyo uthi sekuyisikhathi sokuthi basukume babonise inkokheli ukuba abathokozi ngempilo abayiphilayo.
Namhlanje lilanga ligqathekileyo kakhulu umama ontanga bengaluzwisisa njalo belusebenzisa. I-Day of the African Child ngokwayo isenzakala eGoli iyakwa kwaba yinto okwakunokuthi abantu baseZimbabwe babekhona babayinvolved.
Osakhulayo uMandla Chuma ohlala emzini weMagwegwe kobulawayo uvumelana lomamoyo.
Ihlanga lanamhla liqakatheke kakhulu lapho sikhangele amalungelo abantwana ngoba sinanzelela kubana emuva le amalungelo abantwana kumbe abantu abamnyama abengaqhakathekiswa. Sikhangelele lo khetho lolu oluzayo, sikhuthaza abantwana abaleminyaka engabe sifika 18 ukubana bayebhalisa ukubana bavote ukuze babe lokwenza ngendlela ilizwe labo elibuswa ngayo lokuba amalungelo abahlonitshwe.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla eliphikisayo le-CCC, uKelvin Moyo uchasisa ngenhlelo zebandla lakhe zokunanza ilanga le-International Day of the African Child.
Uhlelo lolu silalo ngeSaturday enketha, uhlelo olwabelu under i-theme ethiyona Youth Participation Key in Giving Full Effect and Meaning to the Liberation Dream.
Uqhubekele phambili ethi bakhankasela ukubhalisela ngobunengi kwabatsha ukuthi bathole ilungelo lokuvota ukuze babonise ukukhala kwabo kukhetho oluzayo kungela dlakela.
Asifuni lutho kodwa sifuna ilizwe lethu.
Obona ngezokhetho kobulawayo kucommission eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Sithembile Khuphe laye ukhuthaza abatsha ukuba bangadlalisi ithuba lokubhalisela ukuvota.
Ubuya lesithupha sakho leproof of residence. Iproof of residence uyakwanisa ukuthi ungafika ezeki nxa ungelayo bakuncedise ngeVR 9. Siyakhuthaza kakhulu bonke abasalelayo ngesikhathi seBlitz lalabo abathe bazuza izithupha zabo ngemva kweBlitz ukuthi basondele lapho kulama-offices ezeki barejiste khona ukuvota. Siyabonga.
Abatsha beZimbabwe bathi baphila nzima ngoba labazali babo besenkingeni kulandela ukumamanzonzo kwesimo sezomnotho elizweni. Indikimba yalonyaka yokunanza lolu suku olwe International Day of the African Child ithi Eliminating Harmful Practices Affecting Children's Progress and Policy and Practices Since 2013. Kuthi ngomgqibelo enketha hall abatsha bathi bayananza ilanga labo ngendikimba ethi Youth Participation Key in Giving Full Effect and Meaning to the Liberation Dream. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abantwana babalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra abenhlanganiso ebizwa ngokuthi Children of Zapu Zipra Cause vanike isipho sengubo kwabesifazana abalwa impi yenkululeko bekuZipra labafelokazi ababendele kwababekubutho leli. Kubika uEzra Chisasbanda.
Linhlanganiso ibunjwa ngabahlala kwamanyamazwe njalo baqukana amakhasi okuzilibaza ebulenjini awe social media. Banikeze isipho sengubo lesi ngesikhathi eZimbabwe lihlaselwa umqando wesabekayo lonyaka. Ingcwethi zezomkhathi zisithi lokhu kubangelwa ukuguquka komkhathi iclimate change. Umnumzana Qobo Mayisa ohlala kule Britain nguye obuye eZimbabwe mathupha ezonikeza lezi ngubo emele abanye bakhe. UMayisa uchazisa kabanzi ngenhlanganiso leyi eyeChildren of Zapu and Zipra Veterans Cause.
Inhlanganiso leyi yaqalwa ngabantwana babalweli benkululeko. Sifuna ukusapota abadala bethu njengoba sebekhulile ngokubancedisa ngendlela ezihlukeneyo. Sifuna njalo ukudokumenta i-history eyeZapu leyeZipra eyenkululeko ngoba siyazi ukuthi izingwalo ikakhulu ebezifundisa abantwana esikolo bezingayiphathi leyo history ngeqiniso.
Unkosikazi Thoriso Moyo waqeqetsha amabutho aweZipra engukomanda wabomama ngomunye wabathole isipho sengubo.
Ngibonga isipho esiphiwe ngabantwana and abantwana sebelandela unyawo labazali babo. Kuzaba ngcono. Kumele siyenze yonke into efanele ukubana sayilwela empini. Ngoba kathesi into sayilwela empini asiyiboni. Ngenxa yokuthi kulabakhokheli bemali, akulabakhokheli bendulo, akulabakhokheli besiko, akulabakhokheli abafanele ukuba kwazi indubo zabantu, abalalela indubo zabantu.
Abanye babomama laba abalwa impi yenkululeko bathi abaholi imali yabo etholwa ngabanye abayempini loba ipentsheni ngoba bengenelisanga ukubhalisa lapho kusenzakala kwinxa yokuswela ingwalo zabo zokuzalwa. Unkosazana Margaret Ndweni womunye wabehlelwe yilolu duko.
Ilalutho, angilalutho babanyami,
ngiyahlupheka.
Angilambitheni engiholayo. Abantu laba basenzele khona baba siyabonga kakhulu ngoba besingezake sikubone since umnyaka umhlaba wathathwa azake sihlangane lapho. Siyababongela, siyabakhulekela njalo ukuthi kabatholeni izibusiso bangezelele kulabo gogo abalapha ekhaya.
Ugogo uJulie Khumalo ohlala emzini omakhandeni kobulawayo naye uthi uthwele nzima.
Lokhu engihawula. Lokhu engihawula ngifanele ukujekwa ngabantwana khona pentshena ngiyitholi. Kodwa ke thina mina ngomunye wamankazana owahamba kuqala ngo-1965 kungakabi lezane. Uyangizwa? Kuseseyizaphu kuphela. Hayi siyathaba sibili umsebenzi wabantwana abawenzayo. Usikhumbula nje abantu abadala njengoba thina phela asazange siphumelele ledanti liyani yayiphiwa abanye thina okwethu kwanyamalala.
Inhlanganiso ye-Children of Zapa and Zebra Veterans isebenzisana leyamafela trust leyedumiso Tabengwa Foundation yekutholeni abesifazana labafelokazi abalwa impi yenkululeko bekuzibra. Unkosazana Sithembile Mahalimana ngwe-Tabengwa Foundation.
Lapha esincedisana khona labantwana bekhozi abayibo abaqoqa impahla from overseas ukuthi kuzonikwa ama-widows labanye bethu ababesentini abangatholi lutho. Last year banika abadala ukudla, this year babanike ingubo. Abantwana-ke ngiyabakhuthaza ukuthi kabaqhubeke besiya phambili ngoba bawubona umumo olapha ekhaya. Abadala badinga usizo lwabo kakhulu.
Bahambe bejabulile omama labogogo abalwa impi yenkululeko yeZimbabwe bekuZebra. Njalo iningi labo liyaswela kodwa abekhozi bathi bazazama uhlala bebaphathisa ngazo zonke izikhathi langendlela zonke nxa besenelisa. Ngimele Studio 7 ikalo ngezwechisa.
Kulive Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama isixoxa ngokwanda kwezehlakalo zodlakela kanye lokufuthelana okuselizweni. Ukufuthelana kwezombusazwe sokufike kuzinga elibi eZimbabwe kulandela ukubulawa kwelunga le-TRCC unkosazana Mo Blessing Ali ngocatshangelwa ukuthi ngumsekeli webandla leZANU-PF. Umnumzana Pius Jamba yena uze wabotshwa namuhla. Ibandla le-TRCC lithi omunye umsekeli walo umnumzana Edson Chinembiri ubulewe njalo ngabanakanelwa ukuthi ngabeZANU-PF ezengeza ngolwesibili. Kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Elupane khona i-TRCC ithi kulomsekeli wayo othunjwe ngabacuphi labasekeli beZANU-PF izolo bamtshaya kakubi. Ibandla leli lithi amalunga alo asehlukuluzwa amahlayana ngoba sokulungiselelwa ukhetho luka-2023. Ukufuthelana lokhu kwengezwe ukubotshwa kwabameli be-TRCC ePhalamende umnumzana Job Sikhala kanye lomnumzana Godfrey Sithole besetheswa icala lokuphehla udlakela eNyathime lapho kutshiswe khona kwadilizwa izindlu ngolwesibili. Abe-TRCC bathi udlakela lolu lwenziwe ngabeZANU-PF. Kodwa abeZANU-PF bathi ngabe-TRCC. Abamasonto bathi abengatsha zikahulumende ezibona ngokuthula ezibalisa iZimbabwe Human Rights Commission kanye le-National Peace and Reconciliation Commission kumele bangenele babhule umlilo. Sixoxele lunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lomsekeli wesikhulumeli se-TRCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda onguye osungula lingxoxo.
Imbali kutshengisa ukuthi ibandla lezalo lokho lafuneka ngo-1963 alizange libe lebubelo laba libandla eli-semi-military, quasi-military ukuthi libe yi-civilian party, hayi kuyeshula. Yikho namhlanje libona nje ama-national heroes engama-generals. Ibandla le-party yezanu libandla elilamakhanda amabili, ngapha ngamasotsha, ngapha ngabantu kaZana. Yikho-ke sibuhlungu ngoba iZanu ayilandaba legazi. IZanu iphathi yegazi, iphathi yeRobha.
Uyamuzu babumafa babachuma uthi lina kuZanu vele lingababulali, liyabulala liphila ngegazi. Nanku phela bathi abasekeli benu yibo ababulale u-Ali lasuka layatshisa izindlu.
Okokuqala yekela lami ngithi kona nezibuhlungu lezo laba ku-Ali ukulahlekelwa indodakazi yabo uMobhlesing. Bese ngisithi mina-ke ngizangifuna nokudangala bengisaphele so much ukuthi bona abantu bakithi sebefike to a point ukuthi sebe-shopfularize ukuthi into yonke badesperate ukuthi bayigcomele kuyizalo PF. UMobhlesing Ali prior to indaba yakhe ekunyamalala abengumuntu ongaziwayo, usuke usizibuza ukuthi wena so-ke noma sothiwa iZanu PF ikhihlanya sesingazi kumele ukuthi nakuthiwa uMobhlesing sithiya abantu abanjengobabomasa ayithi baziwa abaziyithi ekukhankaseleni ithebusi yabo. Siyedikumele uMobhlesing ongena ngitho any significance at all in terms of indaba lezi ezombusazi. Yibo lapho bona kwenti kona no kule something. Into mina engidamisayo kakhulu ukuthi into lezi zivame ukwenzakala muva kokuthi kuyabe kulento ezabe izayenzakala kuma-international stages. Kade siyakwazi ukubana kule program ebuyayo eRwanda, i-program leyo ngikhuluma i-Commonwealth meeting of amazwe akwi-Commonwealth, and yinto esegcekeni ukubana iZimbabwe ezathintiswa kungene umbuso omutsha oqokela ngoba uMnangagwa, besizama ukuthi sithi hayi sicela ukubana sibuyele lathi sibe ngamalunga e-Commonwealth. And ngenxa yokuthi kule nto enelani ebuyayo vele behlala sesibesazi ukuthi nakuzaba le nto enje ezayenzakala eyenza ukuthi bona kungcolishe ibizo lomkhokheli wethu ukwenze ntona iZimbabwe ibe yi-topic kwi-programu.
Ngiphenduke kubabumafa, sibona ibandla lenu lapha lithi kulomunye njalo umsekeli we-CCC obuleweyo ngolwesibili u-Edison Chinembiri owezengeza. Libona amapolisa eluphatha ngokusuthiswayo yini lolu daba babamafa, njengoba sibona liyawasola ngendlela aphatha ngayo udaba luka-Ali?
Hathi bo amapolisa iwazisolisayo, amapolisa asawunti aguquke asebenzela abantu esithi i-police service, hayi i-police force. Sakutshintsha lokho. Nango umuntu we-ZANU PF uqolotshile sithi abantu bangabuyi esililweni, sefake i-PI ukuthi imuli yako-Ali ingakhaleli isihlobo sayo khonapho. Wase wafaka i-PI ukuthi abantu amamandla wonke angafaki abangagqoki izigqoko zabo. Bathatha umsebenzi wamapholisa abantu bezana abafowethu, kodwa amapholisa abakambophi lowo muntu oqalileyo ukuhlukumeza abantu esithi bengagqoki izigqoko zabo u-Ali engakhalelwa khona, bahle badeclare bathi yindawo yezana. Yikho-ke ngibona ngani amapholisa akawaziteze, thina siyawathanda. Kungaba lamanye overzealous, kodwa amapholisa alungile, ayathunywa. Yikho-ke abazixexebule kuma-political party activities. One, ubaba uChuma uthi u-Ali ngubani kaziwa. Ubaba uChuma uyakhohlwa na ukuthi i-politics yethu ihamba ngama-wards, ngama-constituents. Yikho-ke u-Ali ethe very popular ward yiyo ethe kikho.
Baba Chuma, sesiphetha, ungathini ngalimbiko yalamhlanje e-CCC ethi kulelunga lalelibandla njalo elibulawe ngolwesibili uEdison Chimbiri. Kanti ngokubona kwakho lungaqedwa njani udlakela lolu ngoba kulokwesabela ukuthi lungadlondlobala kugcine kusiba kubi elizweni?
Okokuqala njalo kumgqoka yikuthi wena abantu babanangeleli ukubana amaphathi lawo wonke yinto ebuyayo ihambe njalo asiyo nto omele ugcine uchithe igazi ngayo. Uthile babomazi wathi igazi lisala selibuwe wena ngokwakho onguwo wenzela isisenzo.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli se-TRIPC, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Elebotswana lithi selizaqinisa indlela zokwenqabela ukungena kwabokuza kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Lithi lizathumela amasotsha emingceleni njalo azasebenzisa imitshina ethatha imifanekiso isemoyeni, ama-drones. Kubika umqondisi Dube.
Umphathintambo obona ngezomvikela kule Botswana umnumzana Kahiso Musi uthi lizwe lakhe selivumelele isiphathamandla zeZimbabwe ukuthi ufakwe indlela esiqinileyo zokwenqabela ukungena kwabantu okungekho emthethweni. Umusi ekhuluma lephephandaba likahulumende leDaily News uthi kuzasetshenziswa indlela ezithiyeneyo ezifana lokuthi kube lamasotsha ahlala elindile emngceleni. Uthi njalo kuzasetshenziswa imitshina efana lama-drone ukuthi ithathe imfanekiso emngceleni. Njalo leBotswana lithi sekuzakuba lequla kwabomthetho elizabe likhangelela amacala adala emngceleni aguqela abangena elizweni ongekho emthethweni, ukuntshontshwa kwezifuyo kanye lokufana lochaphisa impahla ngudlu. Abanye abeZimbabwe abahlala kweleBotswana balembono etshiyeneyo phezu kwamanyathela la. Umnumzana Ntokozo Thebe uthi kuzaba nzima ukuthi imithetho le isebenze ukuthi yesule ukungena lokuphuma kwabantu ongekho emthethweni.
Kungancedisa ekuvaleleni ukuthi inkomo zitshontshwe zichathise imngcele ongekho emthethweni. Kodwa ibe sembuya futhi kwesinye kwelinye isayidi, iBotswana iyabi lamasotsha ale namba enganani engahelisa iboda yonke kumbe kule ndawo lapho abacabangela khona ukuthi yikho kuchathiselwa khona izinkomo zabo ngokutshontshwa. Mina mbona iplani yabo ingeke yancedisa kangako ngesizathu sokuthini nometa lawo masotsha ezaba khona abe kumabhesi awo lapha abakhona.
Uthi uqinisa ulinda emngceleni akusikho ungaqeda udubo lokungena kwabantu ongekho emthethweni ngoba ngaphambilini kube le mizamo etshiyeneyo uqeda udubo lolu.
Kunengi iBotswana ithi yakwenza like esayidini Ramakhwebane ngale babefakile umthetho uqinile nokuthi izizalwane zabo wawuzisinda ezazisebenzela kwele South Africa ngesikhathi se-COVID ibhokile. Kodwa azange kubamise ukuthi bahambe e-South Africa lokungena elizweni ngapha okungekho emthethweni bekuvele kusenzakala. So mina on my side ngibona ingani kudlala ngesikhathi.
Kulesikhathi eleBotswana laye laphuma lomcabango ofaka ucingo lukagetsi emngceleni kuyindlela okwenqabela ukungena kwabantu abavela eZimbabwe okungekho emthethweni. Kodwa lelinyathela lachothozwa kunxa eziningi okwenza ukuthi uhulumende ngaleso sikhathi alahle umcabango wakhe. Unkosikazi Bonang Mhlonga ohlala eHaboroni uthi noma nje kungaphathisa ukuqinisa ukulinda emngceleni, ukukhulumisana phakathi kwabo uhulumende bamazwe omabili yikho okuqakathekileyo.
Kodwa ziningi indlela ezingasetshenziswa ukuvimba abantu abangamasela ezigebeni ezweni laseBotswana. Kunale ndlela esingani sile apartheid phakathi, abalwisane lobugebenga kube le ndlela abangasebenza ngayo ngobugebenga, bayekele ukugijimisa abantu abangelacala. Ngoba le nto le nxa esiyifaka ukuthi amabhoda kuyaba lama base amasotsha kuvinjwa ngapha la ngapha, sithola ukuthi nomuntu ozihambelayo sengobanjwayo nje kuphela.
Emavikini asanda kwedlula umsekeli wesikhulumisi edale wephalamende kweleBotswana umnumzana Phono Mahluti wathi ilizwe lakhe lichitha isikhathi okubuyisela emuva abangena eBotswana ongekho emthetheni. Watsho lokhu esithi iningi liyaphenduka ngakho kumele kudingwe ezinye indlela ukugoqela ukukhulumisana phakathi kwamazwe omabili. Inkokheli yamazwe omabili ugoqela umongameli Mokgweetsi Masisi kanye lomongameli Emmerson Mnangagwa basanda kuhlangana enyangeni esanda kudlula eVictoria Falls bechazulula indaba ezithiyeneyo ezigo.
Kwanele olivalelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.